Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmelika umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo, ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiba nabantu abacharja izinto ezinjengerent ngama-US dollars, ngoba bayacala ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziwuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabwean dollars baye befuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele ama-US dollars. So uma lama companies azuza izimali zawo angamaZimbabwean dollars, kodwa babethenga izinto abazisebenzisayo phandle kwelizwe, labo baye befuna ukuthi badinge i-US dollar. Yikho wenza ukuthi i-US dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe, ngoba abantu abaningi baye bedinga i-US dollar ama-companies labantu makhaya. So ubona njengani imizamo eyokuthi i-dollar liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isisindo se-dollar siwe ngokuthi abantu labanathemba eZimbabwean dollar, labanathembi ukuthi liyabagcinela i-value. So njengoba kungena themba kuZimbabwean dollar, kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga, mihla ngemihla, isisindo salo siyabe sisiwa.
Kanti kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe, kuzima yini kumbe vele akwenzi ukuthi uvalwe, njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele? Uyibona njani wena yena le okuthiwa i-black market?
Angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo leyi eyabantu, ngoba okwenzakala yukuthi abantu bazuza ama-US dollar abo ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. So nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo, bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollar, okungenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu, ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye, abalimi bochinda bayathola okungama-US dollar nyana for ama-products abo. So uyabe sekusitho ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe ukuba ne-US dollar. Engibona njengami kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo, kumele bathikane necebo elinjinga lelo, ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo.